awokuqala singeke sikufihle sibilibhuti, kumele sikubeke njengoba kunjalo. Lo majistrate, lo judge ukukhulumile court ukuthi yinto embi okungamelanga yenziwe. Lokho kumele kubele kucace ukuthi yinto embi ukuthi amasotsha asetshenziswe ngendlela engayisiyo. Okwesibili, sikhangele yena as an individual, umsekeli kamongameli uthi wenga. Nxa wayesedecide ukuthi iya ku-army angene ku-government ngapha ezombangazwe, kumele adivorce completely, aphume ezintweni ze-army, aconcentrate ku-government, alandele ama-structures e-government njengoba enjalo. Okwesithathu, ivele sile culture embi eZimbabwe. Abantu abaku-authority eZimbabwe bathanda ukusebenzisa amapolisa, ukusebenzisa amasotsha, ukusebenzisa ama-youth, abantwana babantu abangelani lezinto zonke ezinalezi, ukuthi bephushe ama-agenda zabo. And khona lokho ku-wrong, akumelanga sikuvumele njengezwe ukuthi kuqhubeke kusiba njalo. So izinto ezimbi akumelanga sibe sikuvumele ukuthi izinto zenziwe ngendlela enjalo.
Asithi thina ilizwe ngakuthiwa libuswa ngombuso kaZulu ongaso kantando akayiphikiswa. Uyena lo umsekeli kamongameli nga eqhubeka elokho esesikhundleni na yena udaba lwakhe lusemthethwanda?
Besixoxa nje labanye ama-comment ngiyabona already sokulihlazo kakhulu ku-vice president, ukuthi imfihlo zika-vice president kwelizwe zithi dandalala egcekeni, zibalwe lilizwe lonke, labantwana bebale behleke bethi ukuthi kade abadala banezinto ezinje, idivorce ebuhlungu engaqedakaliyo, sokukhunyelwa namazwi aqatha. Ngani njengoba usingalilizwe leli ledemokhrasi ezimele kuhle, u-vice president kumele a-resign. Nxa engarisayinanga u-president kumele amcele ukuthi ndoda, hhayi, isimo okuso awusiyo-honorable, lathi sibabiza ama-honorable, awusiyo no longer honorable, ngcono uphume ume ngale, ngoba i-president ayisethela abanye abazalandele ngoba awuseyiyo.
Manje nxa sikhangele amandla alawo ekuthumeni amasotsha, kuyenzakala na ukuthi asebenzise nxa esefuna ukuhluthuna umbuso?
Kusitshengisa khona lokho sibili ukuthi ukuthi amasotsha usawaphethe ngamatomo nje sengazenzela akufunayo. And kubuye kube buhlungu ukuthi ungakhangela i-government yethu, asibo retired so and so kuzo kuwonke ama-portfolios, okutshengisela ukuthi at any minute nje ami ngadecide ukuthi sisithatha, iyadonsa nje kawani ilizwe selihambile. Sesihlala sinjalo siphila ngokuthi abantu bengizabe sithi bathathe kabathathe, thina sifuna ukuthi sihlale phansi sizikhethele ukuthi kanti sibuswa ngobani. Kulunganga lokho.